Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabatshalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and then bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abanengi bayasebona bekhisana khona lapho and then abanye bangibona basuka lapha bafika lapho bengathi ngabantu abagada besiyekhadi olutholwe egade lemoto ezikhali. So sabezama ukuthi abantwana bahambe sesemasembuzana ukuze isayizi eziningi ezizenjengalaba lapo babhangile bona uthola begade imota engaka soba kuthana amabhenki khontamo kakhulu bathena amabhenki khontamo bangagadi bhenki khontamo bagada kusithi emuva bengutheni bahamba bekhulula amaphenki begada nabantwana bebona abanye abantu.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Sizwa liqiniso lakhona bethu sonke. Singananzelela insukwini ezedlulileyo kulomama obe wabona emlondolozi esithi uyenza into enhle ukorrecta abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendulile ukuthi ufakelani la abadala bazo baphisandla abantwana beganga siyabathola phandle babhema imbanje basitabhoni omunye ngufuna ufake impama uthi yamdisciplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyavota suthola kulesala futhi sibadisciplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho. Udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi
abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipinotisa bongothi they are so experimental with everything. We've heard of kids making amatrucks using amapampers, making amatrucks using amachokes. Now there's another one that is trending, a strawberry. There is so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seingutsheni udokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe engutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.